umuntu akonguye okumele njengo-president ambize mhlawumbe bahlalisane bakhulumisane, but isitshalo sama ekhulumiso ze-legitimacy phela kumele asitese azikhangeleni ukuthi yena yakhe i-legitimacy njani emhlanganweni we-NDC.
Ukuthi wanqoba kukhetho, ngakho ukhetho lwathontwa. Ukuthi nxa ungakhulunyanga khonokho vele kuzabamba kuthi akusoze kuyo ndawo.
Wena ngibona ukuthi ikhona into angayenza ngoba angaze ayekele ukukhuluma labo akusoze kutshintshe lutho. Uzohlala enjalo ukuze kufike ku-2023 kuyo kolunye ukhetho lapho kuzodiphana khona ukuthi uhamba njani. Yena into kumele ngabe uyayiqonqosela yokuthi kulungise ukuthi ukhetho luzayo lube lukhululekile njalo lungabi lama-issues njengalolu. I-ZEC iya kumele vele itshintshwe kube i-ZEC esingathi independent ngoba okwamanje asingeke sidepend on ama-results akhitshwa yi-ZEC.
Ye, uphinde wakhuluma sibili kakhulu esithi kukhanya ngazani-ke nxa sukhangela uhulumende uyehluleka vele kakukhanya lokuthi kuyangaphi sokukhuphuka intengo yempahla ethize amafutha ezimoto akusela lutho pho uthi babusa njani nxa kunjalo.
Uhulumende siyazi ukubana vele izalo ngokwayo ile problem, that's why thina vele siku-opposition sihlala sisitsho ukubana ma ungazange kube le change eZimbabwe kwaba le nguquko yombuso kuzohlala kulaleyo problem ngoba i-confidence ayikho from ama-investors ukuthi babuye bazoinvest elizweni. So ya sizobona ukubana izinto zizokhuphuka, le mali zizoshota and ukuhlupheka kuzophuka kusiya phambili until izanu zikhitshwe ngoba izanu ayilayo iplani yokuthi ithuthukise umnotho welizwe.
Lina indaba bengalibizi ukuthi bekhulume lani futhi.
UChamisa njengomuntu wakhontesta wawina amavoti amaningi, nguye engingathi that's why bekhangele kuye ukuthi bakhulumisane laye, kodwa indaba yombuso wazwe vele ivele yiyona eyi-problem from ekuqaleni.